ibhola liyi-round, okusho ukuthi liyakwanisa ukuthi ligiqikele noma ngaphi. Sesibonile lapha ku-World Cup kanobhutshuzwayo eQatar ukuthi amathimu ayiwo aziwa ezintshantshu zebhola yiwo sibili kade garajwa kubi lapha ku-World Cup eQatar. Siyabona amathimu akithi sibili e-Africa aqale madolonzima, kodwa siyabona sibili ukuthi iGhana nanso yawina, iMorocco njengayo idlale kuhle kakhulu, yadla zona intshantshu ezidlala eEurope iBelgium. Uyabona sibona leSenegal layo futhi yenza kuhle kakhulu, yadla bona abanikazi belize eQatar. So kuyatshengisa sibili ukuthi amathimu akithi e-Africa azimisele njalo kumele siwasapote. Ngiyayibona kakhulu iMorocco, hayi iMorocco ingayithatha pheli World Cup, sakusoma so ngoba hayi ibhola labo limnandi kakhulu.
Namuhla kule qembu laseAfrika elilodwa elidlalayo iSenegal yona ezanqikilana leEcuador, ubona izala nkomoni lapho?
iSenegal imnumzana nkomo phela, sikhumbula ukuthi yiyo vele enqobileyo kuAfrica Cup of Nations. So yiyo evele ithenjelwe ngama-Africans ukuthi khona hayi zasirepresenta kuhle sibili, sifisele inhle enkulu kakhulu sibi ukuthi itshaye Ecuador.
Iliphi iqembu obona liphakamisa linkezo Ncube, ngoba siyabona kula maqembu amathathu lapha akhanya ehamba phambili, asenqobile kumidlalo yawo yonke aseyidlalile. Lapha sikhuluma ngeFrance esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke, sikhuluma njalo ngeBrazil la esinqobe kumidlalo yomibili, kanye lePortugal layo esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke. Iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo yeWorld Cup lonyaka?
Inkezo le ivele iza eAfrika mnumzana Nkomo, ngoba amathimu akithi eAfrika adlala ibhola elimnandi kakhulu sibili, ngoba sesibonile phela ukuthi amathimu ona laye kade ethenjiwe yokuthiwa izintshantshu zakhona zonobhutshuzwayo, kakula lutho sibili, ngoba phela nampo Morocco kathesa into yabona ukuthi bazitshayela amathimu ona la adlala eEurope. Ayo alama players sibili abhadala izimali ezinkalakatha adlala all over the world. So uyabona ukuthi iAfrika hayi sayithatha inkomitho le. Uyabona uMorocco laba, labo Senegal, labo Ghana baphelela phezulu sibili khona.